ye inkulumo lezi sikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba si umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe sivumelane sivumela lapho okuphambanise khona okuphambaniseke khona silungisa sindawonye sisiya phambili siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini njengalokhu kathe sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe sivuselele okunye silungiselele okunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle even phambi emuva ukuthi mhlawumbe ngxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kadange bekhona lalapha lalapha into enizokhetha le sikhulume ngakho sindawonye silungisa sindawonye sikhangelele kusasa.
Mnumzana Sibanda, uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubaba uGawule lapha ukubana ye kuyadingakala ukuthi abantu behlale, kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabo uGawule lezano ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Then indoda naleyo besisithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami sixoxe ngokuthi singawulungisisa njani. Thina I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona umnangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho-ke umnangagwa kakulandlela angaba nguye umgcinisihlalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlalani phansi bese sikhangelela ukuthi kulento engaphuma ngoba kula nto ephumayo endaweni enjengayonaleyo. Okufuze njalo sikukhangele Chrisi ukuthi labo ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona, kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani. So-ke ngenye indlela umnangagwa ubizeni nje ukuthi ehambe etshela abantu bakhe lokho akucabangelayo.
Mnumzana Gawule, nanto-ke udaba uthini wena?
Ngiyamuzwa Honorable Sibanda ukuthi uletha umbono engingani nxa ngokhangela ngikhangele ngibona ngani lokho kubuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho. Ngibona ngani uChris uSibanda uHonorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe i-rule of law esiyiyo esikhuluma ngayo sonke mhlaba wonke jikelezi la kusisekelo sombuso. Sikhangelele ukuthi thina nxa sikhangela sikhuluma sitshe njalo sesidlulile kunzima zonke lezazibalayo ngezinye indlela. Mbona ngani nxa elokhu ekukhuluma ngakhonapho thina sesisukile kobulawayo sihamba ngesitimela nje efolweni sesisenyama endlovu, yena uselokhu ese-main station kobulawayo elindele ukugada isitimela. Ngoba ngani sidlulile ekhethweni, ekhethweni lo nxa likubele kade engaze libale ukuthi yade lunjani, kodwa sidlulile. Yikho yena kade selilunga ledala lephalamende sadlula ekhethweni. Aluba kade sidlulanga ekhethweni ngabe yena kavume ukuthi lasuke ephalamende ngale bengabi khona ephalamende babuyele endaweni lakuthi ukhetha lokuhambangako. Bese besivuma-ke ukuthi ngaleyo ndlela babe behlenalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo. Bengathi lokhu okunye akuhambanga kuhle, okunye lokhu kuhambe kuhle. Hhayi, konke akuhambanga kuhle nxa kunjalo. Engifuna ukuthi ngikugcizelele nje ukuthi bahamba le makhodi, i-constitutional court yanquma isinqumo yaba lesinqumo. Yikho kathi sikhona phalapha esikhona. Kungani sibuyele emuva? Yebo phela bayakonye kwaphambanisa kwathini kwathini kwathini. Kufana nomuntu ongaze ehambe ekhoti omunye sithi hayi mina kangilagaa kothi ikhoti ngavelithi yona okume kunje kume kunjalo lo muyathanda noma kawuthandi, kodwa sihlonipheni khonokho impumelo ethi mmakoti. Kodwa bona sebethethisa amakoti bethi awuthajile abana abayenzanga kuhle umsebenzi. Uyazi nxasi singayenza njalo mbona ngani akula nto engaphuma lapho.
Gawule, nxa kuyukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala khiphanini umnangagwa. Umnangagwa angeke waba ngumlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe. Noma kathesi ungawukhangela Gawule uprezidenti wakho ukansele amangaki ama-meetings ama-centurali ukanselile emashonal and central okwaziwa yikuthi kuthiwa vele kusukusela kudala iyo indawo yokuthakula indawo yezalupiwe
ngamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu. Umongameli uyabe le schedule sakhe esingajintshekiyo kwesinye isikhathi
ikakhulu wakwahulumongameli wakwambonela umongameli olohlonzi uthi yena efake imeeting abantu bemashonaleni central bamelela uspokesperson wakhe besesithi hhayi ubesafona efonela abafowabo abakuregin yikho kokwakhampeni somhlangano kholokho thina siphila lama-members of parliament awemashonaleni central bayasitshela ukuthi amagonyeti lamabhaso zupho bahamba beyela abantu ngoba abantu mnangagwaka bamfuni lokhu asomahungahunga asotho ephuma esitatini yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana ngophansi e-parliament yezimbabwe
ngiyakumangala khonoko ukuthi kulento enjalo kodwa kumangalisi
uzukhatyana wena usetsholotho itsholotho nebhindura nemashonaleni central ukhathana kakhulu yikho mangala kati mina ihlala phansi nabantu ama-members of parliament akulani iprovince yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga